Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 Zibandlela 2025 ngoJabu Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sibona ukuthi abenkolo abakambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akula ndawo bakulalizelinga lamthetho.
Abakumanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu labakwinhlanganiso ezimeleyo eCrisis in Zimbabwe Coalition bathi akumelanga kuguqule isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni.
Azikwazi laba abanye abantu bamthethezela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ungokwakho ngowakho umlungu kakahle ukuthi wena ufuna ukutshintsha i-constitution.
Kulabalwa impi yenkululeko abasekela ukuba Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni laba kuphikisayo lokho. Namuhla sihlaziya imithetho emitsha ethulwe ngumongameli Donald Trump weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aba akumanyano wamabandla ezokholo lesiKristu labakunhlanganiso ezimele Crisis in Zimbabwe Coalition bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule umbiko othi ukhathazekile ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition layo yethule umbiko ofanayo isanda kuqhuba umhlangano omkhulu okuhlaziywe khona udaba lolo. Inhlanganiso lezi zithi akuqondanga ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ngoba lokhu kulakho ukwephula umthetho oyinsika yelizwe. Esikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charambalaye wethule umbiko namuhla echothoza iphephandaba leNewsday elilobe udaba lolwesithi kumele kunanzelelwe ukuthi uMnangagwa kayisuye ofisa ukuhlala esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela zombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ukuthi abenkolo abaphambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akula ndawo kumba kulalizelinga lamthetho. So ke okwakhathesi umthetho esilawo yona lo othi kufanele ukuthi umongameli athungamele okwamatema amabili okuba yi-10 years ngemva kwalokho anike omunye umuntu, yokuthetho esilawo okwakhathesi. So ngokwenjalo abenkolo ngibona akula nto abayonileyo, bayakhumbuza nje umongameli bakhumbuza labantu beZimbabwe ukuthi umthetho uthini. Ngokunjalo bafisa ukuthi umthetho lo ulandelwe ngoba kwesikhathi xa umthetho ungasalandelwanga kule ngozi yokuthi njengesizwe kumbe njengabahlali beZimbabwe kungagcina sokulokuxhozela sinokungezwane sokulomsindo.
Kuyini esingakukhangelela ukuthi kwenziwe ngemva kwalincwadi?
Abakhokheli bamabandla kwesikhathi nje basebhale le ncwadi bangafuthi baqhubeke bachayise esitebhayi phambili yokuthi engxenye lokuthi umongameli laye bamdinge phela, singakhohlwa ukuthi umongameli ngowabantu. Abantu abadinga izenkolo labo ngamaZimbabweans balelungelo lokuthi hayi sebebhale incwadi, balandela incwadi, badinge la umongameli baye baxoxisane laye lazene eziziphatha amandla ezingaba zikhona ezibusa kwalesi sikhathi. Abebandla leZANU-PF baxoxisane labo bebatshengisa ukuthi hayi belandela incwadi yakuthi no lasibhayela incwadi, sinazela ukuthi umthetho unje unje. Ingozi esiyibona nxa umthetho ungalandelwanga ngaba yilokhu langalokhu.
Abanye bathi abakhokheli bezokholo sebengenela ezombusazwe njengoba okwenziwayo lokhu kuyintando kaZulu, lina libona njani?
Ngibona ngathi abantu benkolo abangeneli kwezombusazwe. Abantu benkolo mbona ngathi bakhuluma ngomthetho oyi-constitution yelizwe. I-constitution yelizwe yiyo elawulayo, yebusa abantu. Ungaba ngowenkolo, ungaba ngowezambangazwe, ungaba ungena lezombangazwe ungumuntu kazana, ungabe ungumntwana, ungabe ungugogo, ungaba ungumuntu omusha, kodwa i-constitution yeZimbabwe iyelawulayo ukuthi abantu siphile njani emhlabeni, silandela imithetho ikakhulu kwezombusazwe ukuthi sibuswe njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wancintisa ukukhethwa lomeli Nketa edalele parlamente ngomnyaka ka 2023 ekubandla le Triple Sim. Kodwa okubandla le Zanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akulandingeka ukuphikisana ngodaba lokuguqula kwesekelo sombuso njengoba umnankagwa ehlala esithi akasoze engeze isikhathi sombuso wakhe.
Abamabandla bayamangalisa abekhiphe into enjalo ngoba umongameli uphumele egcekeni yamezinyezi endaweni ezishiyeneyo ekhuluma sobala ukubana yena ungumuntu olandela isisekelo sombuso. So ukucasisile lokhu wakubeka sobala okungena ngisho into bena kuthiwa i-doubt ngesingisi. Pho ke bona asewugijimela kube kukhulume khonoku yikuyini yena umnikazi wento ekhulumile indlela yena abona ngayo njalo afuna ukwenza ngayo. Mbona ngathi asesigijima kakhulu phambi kwezinto zingekenzakali. Okunye kufuna ukuthi ngabe abantu babekezela bami nxa leso sikhathi sesifikile.
Laloba kungakaqali ukwenziwa lokhu, umongameli yebo walile ukuthi akasoze afune ukwengeza isikhathi sombuso wakhe, kodwa akabamisi njani abasekeli bakhe abayibo abakhuthaza lokho.
I-constitution yezi kwadwa anti uyakwazi nxa ilungiswa any for that matter. Inayo i-room ekuthi intshintshwe kumbe i-amendwe. Akusho ukucala futhi khonoko. Yikubona kukhona la ku-constitution lapho othila ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele uyenze lokho kumele uyenze lokho. Okutshengisa ukuthi hayi yinto vele etshintshekayo. Even khonoko enikukhuluma ngako okwama-terms aka-president. Kukhona ku-constitution lapho ubhale ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho. Kumele lenze kanje, kumele lenze kanje, kumele lenze kanje. So akunanto embi kakhulu ukuba ukuthi abantu babefuna ukwenza khona ngoba i-constitution idalelwe thina abantu, ayidalelwanga umduli kumbe izulu kumbe ini, idalelwe thina. Sinalo ilungelo lokuthi nxa sifuna ukuthi sitshintshe, sifuna ukutshintsha kutshintshwe. So ukugijima lokho esokwenza ngabantu lokho yibo kukhoza i-unnecessary animosity engekho ngitsho. Abantu angabeke bexhuphe. Ntweni edukhathana nxa sokufikela esikhathini sangikhona yibo lapho abantu asingaqasukhuma khona ngoba this is a democracy.
Mnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelana labatshabalala edalela ephalamende njalo ekubandla leZANU PF. Kudaba olufanayo, osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla ukhuthaze ukuthi kungabi le nkohlakalo elizweni njalo abagoqela abamabandla ezombusazwe abalela ilungelo loluntu intatheli zindaba bemanyane besebenze kuhle ndawonye. Mnumzana Chiwenga ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lapho obekungcwatshwa abaphiwe inhlonipho yokuba ngamaqhawe alwela ilizwe ababalisa uSolomon Siziba, Chenamo Chimtengede, lo John Vundura. Uphinde wathi kuhle ukuthi izulu liyana elizweni ngoba kungaletha ubovelo ekutholeni ukudla. Lokhu kwenzakala kule mibiko yokungazwisisani phakathi kwamanye amalunga ebandla elibusayo leZANU PF ngodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe seliphelile ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaza lolu daba sithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungela ezombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Inhloso yakhe nxa sigxile kuyolawo mazwi afuna ukubumba ilizwe leZimbabwe eliqotho. Amazwi lawo ajonga ukuthi akhuze laba abangabe besenza ukungezwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi bandla. Amazwi lawo njalo ahlose ukuthi agoqe abambanise isizwe sibe isizwe sinye ngoba ukhuthaza kakhulu ngokuthi abantu beZimbabwe kube ngabantu ababambeneyo, abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumhlobo bani, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuliphi bandla. So ngamazwi alenkuthazo yokubumba isizwe esibambeneyo.
Sesikhuluma ngokulwisana okubikwa kuphakathi kwebandla leZANU PF kumbe ukwehlukana kwembono ukuthi umongameli Mnangagwa iqhubeke ebusa. Kuyini esingabona kusenzakala lapha? Kungawela ngaphindo kuloxaxa.
Nga si landela isisekelo sombuso esikhona khathesi elizweni leZimbabwe phinde silalele futhi amazwi akhulunywa nguye umongameli eveza sobala ukuthi yena ngalasifiso sokuqhubekela phambili isikhathi sakhe sokuthi athathe umhlalaphansi singafika uzasihambela ayithathe umhlalaphansi. Sithemba ukuthi amazwi akhulunywa ngumsekeli wakhe ngamazwi agcizelela khonokho ukuthi abantu kumele bahloniphe ilizwe. Nxa uhloniphe ilizwe uhloniphe isisekelo sombuso. Ngokunjalo-ke kasikhangelelanga ukuthi kube loqhekeko kumbe ukuxabana phakathi kwabo babili nxa umsekeli wakhe ekhuthaza kakhulu ukuthi kakube lokubambana elizweni, abantu kabahloniphe omunye umuntu, abantu kabangabi lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa abawenzayo. Khonokhana-ke yikho kuthiwa yikwakho isizwe. Umsekeli wakho nxa ukhokhela kuma mazwi anjalo sikhangela ukuthi oyabe khokhela awasekele lawo mazwi. Ngakho-ke mhlawumbe lawo mazwi uwakhulume egcizelela lokho abakufisayo bona njengenkokheli ezisiphetheyo elizweni leZimbabwe. Ngoba esikhathini esiningi siyabe sikwazi ukuthi kuma-social media lani kungakhulunywa into ezithile, kodwa-ke bona phezulu bangabambana batshengise khonokho abakukhulumayo ukuthi inkohlakalo lokukhwabanisa kakufunakali, babe yibo umzekelo selokwakhona. Khonokhana kuzenza ukuthi lalaba abantu ababakhokhelayo kube lula ukuthi balandele kokufunwa zinkokheli zabo. Ubukhokheli belizwe kube yibo abahleli phansi bawabumba lawo mazwi. Ngakho-ke lowo uma akhuluma awakhulume nje njengokuthi yena ubesedlulisa umlayezo ebantwini, kodwa-ke kuyisifiso sabo bonke njengabakhokheli kuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe kube lizwe elikhwabithekayo elithandwa ngabantu njalo eliphumelela siya phambili.
Mnumzana Thembelani Dube ucubungula ezombusazwe njalo engumsekeli kamgcini isihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lozithandekile mhlanga we-Studio 7. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole Zimbabwe People's Revolutionary Army kumbe ZIPRA baveza imbono etshiyeneyo ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Iningi labalwa impi yenkululeko lithi uMnangagwa akabe ngumuntu oloqotho enze njengokutsho kwakhe engena esikhundleni. Omunye wabalwa impi uMnumzana Isaac Mabuka okhokhela njalo ibandla leZaphu uthi kakulandelwe isisekelo sombuso welizwe.
Into esayilwelayo ukuthi iconstitution ilandele, njalo yena uMnangagwa ngokwakhe uthi uyalandela iconstitution. Asikwazi laba abanye abantu bamjojozela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ngokwakho ngokwakho umlomo kakatsho ukuthi kona ufuna ukutshintsha i-constitution. So sibona ukuthi kona engxe uzabatshiya endleleni.
Amazwi kamabuka agcizelwa umnumzana Gabon Nyembezi othi uMnangagwa akatshele omunye isikhundla sikamongameli.
Ilizwe lethu lapha lile constitution iyona ithi 2 terms ngiyabona nxa ngaphambanisa. Angazi ukuthi singabe sitshintshe. Mina ngikhalela i-2 terms. I-relay sigijima sinikane isikhundla ukuthi sifika sonke. Uyabe sekumthetho la.
Kodwa umnumzana Khezani Sibanda uthi iviyo lakhe leZipra lelezandla amanyana ngaphansi kwebandla leZANU-PF, ngakho ke bathi uMnangagwa angaphumi esikhundleni.
ZANU-PF yabantu beZimbabwe bafisa ukuthi aqhubekele phambili ayeqedise umsebenzi awushiyileyo usiyadla ku-2030. Thina abeZipra sesaba yi-1. ZIPRA zandla ithi 1. Sifisa ukuthi kube njengakhona lokhu okufiswa yi-ZANU-PF, okufiswa ngabantu. Nxama opposition party bebona ukuthi i-ruling party yenza something okuqondileyo, labo kabalwele ukuthi babuse, kodwa balwele ukuthi kwenziwe okuqondileyo.
Owesifazana owayesempini odume igama lakhe elithi kunzima ekhaya unkosikazi Happiness Sibanda uthi uMnangagwa akaqhubele phambili ngoba waletha intuthuko.
Ngithi kaqhubeke ngoba ungakhangela phela i-development aseyenzile. Ngisasalelwe yinkani, ngisalelwe yi-falls, i-road, ngisalelwe ngale etholoji. Yikho phela sithi kaqhubeke aqedise uhlelo lwakhe aseluqalisile, ngoba eminye imigwaqo seyiqalisile. Angaqedisa naleyo 2030 unyawo oseduze kakhulu. Mina ngithi hayi, sithi qhubeka thina ngapha emaknoth amaoveti oye.
Umnumzana Mavuthuza Shaba uthi akwenziwe intando kaZulu abantu nxa bengavumelani.
Nxa abantu bebona ukuthi kuqakathekile ukuthi aye phambili kumbe angaye phambili, bona yibo abakufunayo. Bale njongo lakho. Kwesinye isikhathi uyalandele enye into usapote kumbe ungasapoti into kade abantu bayikhangela njengento bona bayibone right. Bona nxa bembone right ukuthi adlulele phambili, but bayakwazi, bayahlala phansi laye abavumeli abatheli abathembile badlathi sifuna ukuthi into yakho yena abukuthenjiswa nayo ibe clear ibonakale kuye wonke umuntu
ingcwethu ehlaziya zombusazwe izimele umnumzana Angelston Sokhulu wathi umnangagwa angayengwanga abalandeli bakhe abancinga ukuthandwa lokho abakwenza kubu Robert Mugabe owaginqula libutho
mina ngicabanga ukuthi abantu abaphakathi kwebandla lezano PF iningi labo abadinga ukuthi babonakale kumbe kuthiwe bayathandwa kumbe babonakala ngazani ba progressive yibo abaqhuba lo mkhalo lokhankaso oluphambene lesisekelo sombuso welizwe kodwa ke kulilungelo labo ukuthi bayenzele lokhankaso esithemba ukuthi nxa sokuyiwa kureferendum abantu beZimbabwe bazayenza isinqumo esiqondileyo ngeke phela sibe silokhe sishala sigambela iconstitution.
Abanye abawucelele bandla le-CCC elikhokhelwa ngusichitha mfundo Welshman Ncube basekela imizamo yokuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umnangagwa aqhubele esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abakubandla leli abakuphikisayo lokhu. Imele Studio 7, ikamera mweza Jesus Banda.
Kulezi ziphathamandla zeZimbabwe esemhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa eDavos kweleSwitzerland, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemhlanganweni lo labanye bakhe uthi bazazama ngamandla onke ukuba bephume le nhlelo ezenceda eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology.
Kuyinto ebaluleke kakhulu ukubana ilizwe leZimbabwe lizabe likhona emhlanganweni weWorld Economic Forum ozayenzelwa eDavos eSwitzerland. Ubuhle balo mhlangano kumbe ukuqakatheka kwawo elizweni lakithi ukubana kuyanika ilizwe lakithi ithuba lokuthi lihlanganele lamanye amazwe emhlabeni jikelele okusinika amathuba okuxhumana nabantu abayihlukahlukene inkokheli zemisebenzi etshiyatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Siyananzelela ukubana kuyabe kuhlangene inkokheli zenhlelo lezigaba ezijiyeneyo ezedlula izigidi ezimbili. Lokho kunika amathuba ukubana kube lokwakhiwa kobudlelwane lamanye amazwe.
Okunye ke babadlamini ubona zani bazaphuma lani khona ngale?
Sinika amathuba ukubana sifunde kwamanye amazwe ukubana indlela yokuphatha ezamabhizimisi, le ndlela zokucubungula izinto, le ndlela zokwenza ukukhulisa umnotho siyazifunda khonaphana xa kuhlangenwe labanye abamanye amazwe aphucukileyo akhuphukileyo kwedlula thina. Kukathi njalo kusinika amathuba okubana ilizwe leZimbabwe lithule amathuba okuxhumana lokwakha ubudlelwane lamanye amazwe, kuxoxiswana ngenhlupho esihlangana lazo, kuboniselwa indlela esingazikhuphula ngayo. Kukathi kuleka amathuba ukuthi kukhuphule umnotho welizwe lakithi ngokunxusa abantu abangosomabhizinisi ukuthi baza amathuba khona eZimbabwe. Kuhle njalo ngoba kuyanika ithuba lokuthi sabelane ulwazi, sithole ulwazi kulabo abaphambili kulathi abalobuciko obukhulu ngoba kuyabe kunama workshops, kuba lama training programs abakhona khonaphana okuzasipha ulwazi olutsha oluzayenza sibe le ndlela eziphucukileyo zokwenza inhlelo zamabhizinisi sililizwe okuhambisana lokuvamileyo emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ubexoxa loGibbs Dube ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaqhubeka lilebutho emngceleni weGaza leGibhithe loba kulesivumelano sokubeka phansi izikhali. Ele Namibia lilwisana ngamandla lomkhuhlane wemfukuzane okubikwa ukuba uhlasela abesifazane abanenye. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, amagqwetha amela izabelo ezingama-23 ezilawulwa libandla eliphikisayo lama-Democrats akhweze amaphepha emthethwandaba izolo ephikisa umlayo owethulwe ngumongameli Donald Trump ophuca abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezizalelwe eMelika ubuze baleli lizwe. Isekelo sombuso weMelika sikubeka sobala ukuthi wonke umuntu ozalele kuleli lizwe uhle abe isizalwane salo esilobuzwe obugcweleyo kungakhathalekile ukuthi abazali bakhe kayisizo zizalwane zeMelika lokuthi balamaphepha afaneleyo yini kumbe abalawo. Kodwa uTrump usayine isiqondiso esesula leli lungelo ngomvulo esanda kungena embusweni. AmaDemocrats athi inkantolo kumele inqabe uTrump ngoba akalawo amandla okwenza lokho. Mongameli Trump usayine njalo isiqondiso esivimba ukungena amahlana kwabantu abangena amaphepha eMelika bona athi uza badudula ngesigidi babuyele emazweni abo. Sixoxele olandele zombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Vele wayekhampena ngakho when it comes to indaba ze-immigration, i-border control, ukukhipha abantu abangela maphepha lapha e-America. Lokho vele wayekuthembise abantu ukuthi uzakuyenza from day one. Okunye okuqakathekileyo nganto sokukhohliwe is uqeda izimpi all over the world, especially le Ukraine, le Russia, lapha ngibonanga ukuthi bekulani. And then lokunye kokungezelela isikhathi se-TikTok ukuthi iqhubeke phambili for the next 90 days esacaca ukuthi uzawuhambisa njani. So khonoko vele is what he said he was going to do. Ama-presidential executive orders, okunye ongathiwa i-end to birthright citizenship, kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the Constitution.
Ubona ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungenziwa yini?
Ukutshintsha or ukuamenda i-constitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaninginingi ngoba siyakwazi ukuthi i-majority yakhe eyokuwina is about 3 million voters in America, and abantu abavotayo is close to 160 million out of 330 million people. So maba sebebamba izinto ezinjengazona lezi ezifuna ukuthi i-Congress ibe involved amboni ephumelela. But i-presidential decree presidential executive orders asebenza as a temporary solution until i-Congress either votes on it or changes izinto zonalezi. Okunye ngokuthi ama-courts alapha, they can challenge all those executive orders. But yena, njoba wathembisa khonoko, he will do what he said from day one.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazi zeMelika, ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ele Botswana lithi selimise ukunikeza abokuza incwadi zokusebenza kulelo lizwe ama work permits kulabo abadinga imisebenzi yokuba ngababalisi kanye labachayeli bamaroli. Lokhu kulandela ukufola kwezizalwane zeBotswana ezaqeqethela ukuba ngababalisi ezitshengisela emigwaqweni phezu kokuswelakala kwemisebenzi. Intatheli zindaba e-Studio 7, uMqondisi Dube usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokwamukela ugwalo olumumethe isikhalazo zababalisi beBotswana abathi abasebenzi, umphathintambo obona ezemisebenzi umnumzana Phasi Mukhwari uthe isimo sesilungiswa ngokuthi ungasanikezwa abokuza incwadi zokusebenza ama-work permits. Uthe ngaphandle kwababalisi abatshayeli bamaloli kusukela ngompalakazi odluleyo labo kabasoze bephiwe imvumo yokusebenza kwele Botswana.
Esesikwenzile ukuthi asisoke sinike umbalisi ovela phandle i-work permit. Ngenyanga edluleyo kuphela sincitshe abantu abayi 140 abakade befuna ama-permit. Lokhu sikwenza ngenxa yokuthi silabo ababalisi abaneleyo kwelakithi.
Umnumzana Mkhwari wengeze wathi sebeqala ukukhulumisana lezikolo ezizimeleyo ama private schools okuyiwaxhatshi ababalisi bokuza ngobuningi okugoqela labeZimbabwe obekhokhela ekuqoqeni ukutshengisela kwamatitshala angasebenziyo. Umnumzana Thabang Kopelo uthi ibona abalwi lababalisi bokuza kodwa bakhalaza ukuthi uhulumende akhangele izisebenzi zakwele Botswana kuqala.
Because we do acknowledge that there are other people who come from outside the country who are now working here.
Siyavuma ukuthi bakhona abavela kwamanye amazwe. Yikho sisithi akube ngelinye inani i-80% ibe ngeyabaTswana.
Umnumzana Kopelo ekhuluma le-Studio 7 uthe bananzelela ukuthi kakhulu izikole ezizimeleyo ziqila ababalisi abavela phandle kwelizwe zibaholisa iholo eliphansi.
It's usually seen in other countries that are countries whereby now they are now being attacked.
Asisoke senze okwenziwa ngamanye amazwe lapho esibona khona behlaselwa bethukwa. Singabantu be-Africa sonke. Yikho sisithi uhulumende saqale ngathi uma kulesikhathi labo kuza bazathola.
Umnumzana Kopele uqhubeke esithi abazange benikeze uhulumende isikhathi sokufeza ukhishwa kwababalisi abavela kwamanye amazwe.
Do you ever agree to communicate to S2N?
Sivumelane ukuthi sizaqhubeka sikhulumisana. Siyamthemba umphathi Ntambo ukuthi uzaphanisa lempendulo zethu. Sizabekezela kodwa hathi okwesikhathi eside.
Inyathelo lokuthi kuvalwe ukunikezwa kwencwadi zokusebenza sekuthiya ababalisi beZimbabwe leBotswana bethithibele. Kodwa umbalisi umnumzana Neva Ndiweni uthi leli nyathelo alimalisi ngoba wayevele esazi ukuthi luzafika lolu suku lapho ababalisi baphandle abangasafuneki khona.
Mina ngokwami awungethusanga. Kanti kuzokube nini bakithi sifukuza ezweni labanikazi. Angithi abandebele vele athi yena ikhuba lomnikazi alilandima. Ya, alilandima. Ngabe umnikazi engabe yasezolithatha ikhuba lakhe. Kumele umdedele, umnike ikhuba lakhe. Yes. Ayikho inyoni endizi ngahlala iphansi kwethu. Esingakucela nje ukuthi uhulumende asiphe ixetsha lokuthi sibophe imichaqana yethu. Ready to go. Sibonge ukusigcina lokusinika insimu yakhe ukuthi sibe silima okwesikhatshana.
Odabuka eZimbabwe otshayela amaloli umzana Ntokozo Thebe uthi balokhe ibele themba lokuthi lapha lalaphayana bazathola ama work permits.
Siyayisuzwile umlayezo ngibe sengubeka kanje especially ama permits awubu driver asikuthi khona beyavala obutshayeli bavala kudala kodwa evalwe njalo sokusiya ngenhlansa atholakala bayathola abanye sawulenhlansa.
Inyathelo leBotswana elokuncitsha abokuza incwadi zokusebenza liza ngesikhathi amazwe afana leSouth Africa lawo seqinise imithetho ngokusebenza kwezalwane zakwamanye amazwe sokule njongo yokupha amathuba emsebenzi abamazwe abo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumelana ngeWhatsApp.
Studio 7, yebo yebo linjani lapho ekukhona. Hayi siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindaba ezikhiphayo. Awungingusithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa ngihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlula ngomgoqo wabantu bakithi, hhawu siyacela phela hulumende akumzwele phela umntana akho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba, nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu usekhonza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhonza kwakhe kusuka kuphi. Kanti sisuka ekudabukeni, singeke sibalahle okhokho bethu nendawo lethu siyakhonza. Yebo ungahlala esontweni lakho mntakababa, kodwa-ke isiko lisiko. Ungazi ukuthi labo Donald Trump bawenza amasiko abo, wenakele ukuthi hayi uJesu uzonisola uma senza amasiko akini. Ayikho into enjalo mntakababa.
Lapho ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa lalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla. Sixoxa labadabuka kwamamazwe sihlaziya isinqumo sikahulumende wakwele Botswana othi kasoze anika ababalisi bokuza amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Singeke sihlukane sikhangele ebezikhokhela abamabandla sebekhuthaze ukuthi kumiswe ukuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe njengokukhuthaza ngabephalamende ukuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Okwanamhlanje siligciba lapha. Oliver Lelisayo, Ntabo Kancane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.